Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlanga 1 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
umuntu onguye engathi ulolwazi kakhulu ngama details ale alliance ni president ngokwenzwanira bathi sesukubonile ukuthi kwaba lokungazwisisani lokungavumelani I guess.
Umbiko owethulwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter obulegama likaNkosazana Thokozani Khuphe uphehla ingxabano kubandla leMDCT
on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain, sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umgethu sebele 5 years they are not being paid and we are not even given anything.
Abesifazane abalomkabo abasebenza ewange Colliery balele emahofisini alinkampani betshengisela ngokungaphiwa ifolo kwabomkabo. Namhla sihlaziya udaba lokudabula ilizwe phakathi kwehlukaniswe isizwe sikamthwakazi. Kambe kungenzakala yini lokho? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter obulegama likamsekeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usuphehle ingxabano kubandla leMDCT. iStudio 7 ehlulekile ukuba lesiqinisekiso sokuthi nguye uqobo lwakhe uNkosazana Khuphe olobe lumbiko na kumbe ngabasekeli bakhe abavula i-account kuTwitter. Umbiko lo uchothoza omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhlupho lukhona ukuthi kule alliance le eyafonywa yiMDC basically umuntu onguye engathi ulolwazi kakhulu ngama details ale alliance ni president ngokwenzwanira bathi sesukubonile ukuthi kwaba lokungazwisisani lokungavumelani I guess lama senior lieutenants awe party abafana lo igcina isihlalo uLavo Moyo uvice president uThokozani Khuphe labanye nje labo abanye abangabo organizing secretary o Abednego Bebe, o Secretary General Omonzora, labo obedguta be-information and publicity, bonke nje ngathi ngabantu indaba ye-alliance yabangazange babe consulted enough ukuthi babe lolwazi lokuthi what exactly does i-alliance yakhona entail in terms of ama-parliamentary contest ona lawa esiwabonayo ukuthi abantu bavotele kuwa ngo-MP. Because of that, kube sokule friction kuphathi.
Kodwa sizwa abanye besithi isinqumo esathathwa ngumongameli Tsvangirai savela kuhambo zakhe azenzayo bhotabhota ngelizwe lonke. Pho lokhu ayisikho yini okumpha amandla okwenza khona?
Maseqinisweni ukubhotabhota kamongameli kwaba lama results I guess ahlukeneyo from ama-province ahlukeneyo. Angeke ngisho ngithi bonke abantu ahlangana labo bavumelana lakho kwabekwa ngaleyo ndlela ukuthi sizothatha amanye ama-seats. Because i-argument enkulu especially ebuya from uVP Khuphe ukuthi bekani la thina eMatebeleland silama-seats avele sihlala siwawina njenge-MDC. So asiboni ukuthi why kumele sithathe lama-seats esivele siwawina sinikeze lamanye ama-parts. Why abantu be-alliance bangayi-contesta kulezi ndawo lapho esivele silodubo lokuthi siwine ama-votes.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia kwele Melika. Kunjalo nje ibandla leMDCT enkayi lithi liqhubekela phambili ngemikhankaso yalo yokhetho oluzayo lanxa kulempawu zokwethuselwa kwabantu kuhlelo lokubhalisela ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla uCouncillor Sicelo Mpofu ongumgcinisihlalo weNkayi Rural District Council.
Thina basihlezi vele siyenza ama-programs with as usual. Ngathi okungangani siyama yikho konke ukuthi besiyakhuthaza abantu ukuthi abayi-register before, ngoba akuncedisi ukuthi uqalise ukuhamba ukhankasa ebantwini ungakwazi abantu bakhona ukuthi ba-register ngoba ba-register. But ngoba khona lokuthi sikhuthaze abantu ukuthi ba-register, besibakhuthaza abanye besibakhuthaza ngathi semhlanganweni yethu esiyenza.
Sesinanzelela ukuthi ibandla leZANU-P F selilomkhokheli omutsha kula kuqala ukukhankaswa. Kuyini elikubonayo nxa linxusa abantu ukuthi vele join?
Hayi, besingakabi lokubona ukuthi ngabe kungabe sekulo tshintsho kubasekele silabo. Bekulokho nje kusenze sesenjalo. Njalo ikuthi mina into engangibaleka ukuthi wenze into yokucabangela. Umumo kathesi, umumo esikuwo thina elizweni eZimbabwe, ungaba yiwo osikhulumela. Kodwa akusikho ukuthi singathi sesibhezele kho ukuthi umumo wenotho yiwo ozakwenza abantu bathilingana. Sikhuthaza abantu ukuthi ulilungelo lokumuntu ukuthi avote, akhethe umuntu ombonayo ukuthi uzamkhokhela, ozaqhuba ilizwe leli ngendlela efunwa ngabantu. Akuvele kakula ntshintsho esithi ngoba waphuma umgwaqo kwangena umnako sithi kulolu tshintsho olukhona. Sikhumbula ukuthi vele abantu besindebele nanamhlanje bahlezi lokhu belomcabango wezinto ezenzakalayo ezenzakala ngesikhathi umnakwakho enguye owayengumkhulu webutho leli laqeda abantu besindebele ngegubrawn. So yona leyana into kayiphumanga laka namhlanje abantu bacabanga ukuthi ubhuru wami kunje akumazi ukuthi wayangani. So umuntu wakuthi ngathi singabe uyasengu-president ukuthi lokhuansa kumele kwesulu, hhayi ambonto ngalo abantu besindebele ngahambelana lokho. Phela injongo yabantu yayikhona yokukhupha iZANU. Ukungena kwamnangavazi ukuthi iZANU isiphumile ilokhu ikhona. Kufana nje lokuthi umuntu uthe kunikeza utshwala ibhiya, athatha ayithele eglazini athi aseyobhiya ngoba siseglazini. Usuvuma ngoba sisembodleleni yafaka eglazini. Xa ibhiya ibiyi isembodleleni, ibhiya ngasiyithele eglazini. Nokunye okuzinto okuningithi asihlele sikuzwa ukuthi kuyenzakala kwezezindawo. Enkayi ngomimbalo wezinkayinoto kulokuthizeni ukuthi kulabantu ababhodayo behamba besithi bafuna ama-serial number ya oyiphiwa kwi-slip lengawu-register. Ukuthi i-serial number leyo bafuna ukuyisangathi akucaci. Njalo kulokwethuselwa okwasukela kudala ngomngane sesemncane iZANU ngithi ngidetha abantu se-2001 ube kona still continuing and kathe sikuthi abantu ababe nesibindi nxa kuyukuthi into kukhanya ngokuthi sihlale sisaba sisaba into elokhu kucatshangwa ukuthi kuzakwenzakala lokhu sekhathesi yonke into vele eyenzakalayo uzezothiwa izathinyela amasosha i-serial number asingathathwa kuzabonakala ukuthi ivotele bani konke lokhu akusebenzi lutho akulanda ngaze ayithatha i-serial number akuzayithiwa. So ngikhuthaza ukuthi abantu asimeni isindi sikilanga lokuvota sivoteleni sikhethe abantu esibafuna kubo.
Alo-ke ngu-Councillor Sicelo Mpofu, umgcinisihlalo weNkayi Rural District Council engowebandla le-MDCT, sixoxe laye ecingweni esenkayi.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eyewange Colliery Company esezile minyaka edlula emihlanu zingaholi alele phandle kwamahofisi enkampani le abathi bazakwenza baze babhadalwe imomkabo. Okunengasikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo ewange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeleminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapolisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho. Izisebenzi zewange ziphila nzima abaholi kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi. Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Umthetho ngubaba osebenza e-Colliery today on day 3 on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain. Sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umgethu sebele 5 years they are not being paid. And we are not even given anything. And we have kids who go to school. We are a young growing generation. We don't even have a future. Asiwazi ukuthi siqalela ngathi siye ngathi because asilakho esilakho because of our husbands. We know that our company is the major company of Zimbabwe.
Owayesebenza ewange Colliery Company Limited osewachiya umsebenzi uFarai Ngwenya owachiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokhe wachiya umsebenzi kakaze aphiwe imali bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani labantwana abasafundi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yethule umbiko othi abantu abangaphezulu kwezigidi ezinhlanu i-5.15448 million sebenelise ukubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele. Abangaba zinkulungwane ezedlula kancane ezilithumi lasikhombisa babantu laba ngabakabulawayo asebebhalisele selokhu kuqheliswe uhlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukazibandlela. UBathabile Masuku sethulela loludaba ekobulawayo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZEC ithi izabelo ezilabantu abaningi ababhalisileyo yiHarare elenkulungwane ezingamakhulu edlula ayisitshiyagalombili 811,410 isilandelwa yinkabazwe elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu ayisikhombisa 702,518. Izabelo ezilenani labantu elilokhe liphansi yiMathebeleland South elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili 231,000 leBulawayo elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili 231,740. Oqhuba inhlelo zokubhalisela ukuvota koBulawayo kuZEC umnumzana Silas Laigwana uthe iningi lasebebhalisileyo koBulawayo ngabasakhulayo.
Ya imopapu ya ihamba kakuhle. Sibona ukuthi sinanzelela ukuthi ama youth abasakhulayo yibo ngani ba register kakhulu this time around as compared to i blitz exercise yomnyaka lo odlulileyo. So okwakathesi sesilabantu abangange 17,000 plus esesiba registered and sikhangelele ukuthi inani lakhona lizakhwela ngokuya kwesikhathi. Ama challenges maybe singathi imtshina emlutshwane kodwa ekhona kathesi esebenzayo iyayenelisa ukuregister abantu. Njalo enye inhlupho ngiye ukuthi abasakhulayo bangani mafuna ukukhuthazwa kakhulu.
Namhlanje emini inhlanganiso ezizimeleyo beziqoqe umcimbi wokuhuga abantu ukubhalisela ukuvota phakathi kwedolobho lakoBulawayo. Emcimbini lo bekulamaqembu ajayivayo lezipho ebezinikezwa abantu ababhalisela ukuvota. Osebenza lenhlanganiso yepledge ngaphansi kwe-hashtag ballot buddies umnumzana Vusumuzi Chirwa uthe bakhuthaza kakhulu abasakhulayo ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi balinani elikhulu elizweni kodwa basalele emuva kwezombusazwe.
Umcimbi lo esenzayo lapha sijonge ukukhuthaza kakhulu abatsha ukuthi baregister ukuvota. Lokhu sikwenza under inhlanganiso yepledge esikhuthaza khona ukuthi ngeprogram ethiwa i-hashtag ballot buddies lapho sasikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi labo baparticipate entweni zenezi ezokhetho. Masikhangele abantu abasha kakhulu ngabantu abangajayelanga ukuthi baphatheke entweni ezinjengazona lezi, so siyakubona kungani kuyinto esibuyisele emuva. Masikhangele futhi balinani elikhulu, masikhangele kupopulation yelizwe lethu. So ngale program sikhangela ukuthi sibone ukuthi singabakhuthaza njalo sithola ukuthi singathola amanamba amaningi abantu abasha abangaregister ukuvota baparticipate bafunde nje ukuparticipate entweni zelizwe.
Osakhulayo oyenhlanganiso ye-Contemporary Affairs Foundation unkosikazi Gitumye Tsinyathi uthe bakhuthaza abasha ikakhulu ngoba abazimiselanga ukuphatheka enhlelweni zokuthuthukisa isizwe.
Lamhla sihlangene ukukhuthaza abatsha ukuthi baregister ukuvota ngenxa yokuthi intsha eningi bakhohlwe ukuthi kulilungelo labo ukuvota. So ngendlela sizama ukuthi sibakhuthaze ngendlela yento abayithandayo ubunandi. So ubunandi lobo sibenzele ukuthi labo bethole ichance yokukhuthaze ukuthi in as much as bekholisa bephinde beregister khonapho.
Omunye osakhulayo uPrimrose Nyoni uthe bakhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota khona bezavota njalo balethe utshintsho ukuze bathole imisebenzi. Uthe iningi labasakhulayo bachitha isikhathi sabo esiningi besenza izinto ezingalunganga. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kwemikhankaso etshiyeneyo elizweni lonke jikelele yokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi njalo besipha imfundiso yokuqakatheka kokwenza lokhu lokudingekayo ukuthi babhalise lula. Lapho abantu befuna uncedo lokuthola ezinye zengwalo ezidingakalayo baqondiswe enhlanganisweni ezimele lowo msebenzi. Iningi likaZulu lithi ngesikhathi izekhi iqala uhlelo lwe-BVR ayizange yenze imikhankaso eqine njengalokhu osekusenzakala khathesi, okusolelwa ukuthi yikho okwenza inani labantu ababhalisa kumahlandla akuqala libe phansi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kunomuntu oyedwa ofileyo engozini yokungqikilana kwesitimela se-Amtrak kade sithwele amalunga edale lesenete yakwelemelika edolobheni le-Virginia. Uhulumende wakwele Kenya usevalise imisakazo kamabonakude eyatshengisa umkhokheli womanyano ophikisayo uRaila Odinga ezigcoba ukuba ngumongameli walelo lizwe. Agambe kuzafa kwenzakala ukuthi ilizwe leZimbabwe liqunywe phakathi kuphambuke isizwe sikaMthwakazi. Ake sizwe umnumzana Dube Mnkombo webandla leMDCT, umnumzana Greta Sibanda ofisa ukuthi uMthwakazi azibuse kanye lomsizi Bhule bexoxa ngodaba lolu belo Gibbs Dube weStudio 7. Umnkombo usungula lingxoxo.
Soze kukhulume okuningi ngomthwakazi ngoba njengoba la uyakwazi ukuthi mina njengokubanja le-FDCT bona njengoba kuzemelela i-Matabeleland region siya kulokuningi esivumelana nakho nje njengo kubantu lulabantu abasuka kumathebelele ngeregini sabhala sivumelana nabo and ungakhangela injonga bendaba yentutuko siyavumelana nabo kodwa siyatshana kokuyo ukuthi bona bagcine basiba i-regional party than ukuthi bebe i-party yesizwe sonke.
Wena nxa ubona ngazani umuntu u-regional ukuthi vele ufuna ukuthi abe ngumuntu okhangele izabelo zemathebeleni kuphela okubi ngakho khonoko kwini bamkhombo?
No, asitsho ukuthi ngoba thina njengeZimbabwe sitizweni thi yakhangela ngesikhathi sabomkhombo bazama ukuthi benze into leyokuthi iZimbabwe iqanyulwe phakathi isizwe sesindebeleni esishoneni kodwa kwehlula ungakhangela indaba yadala igukurawundi yindaba yona leyo. So abantu abaningi noba iqiniso belazi sebefela ngaphakathi ngoba izalu yabeduseni abantu ngabasalali kakhulu abantu bebandebeleni bayakwazi ukuthi ungakhangela even ama-resources abayadliwa izazu zabantu beHarare kodwa bezihlulele befela phakathi. Iqiniso ye kumele umuntu akhangele i-region kodwa okweZimbabwe ungakhangela gift even i-constitution yeZimbabwe iyaphuma sobala ukuthi kube nama-provincial councils kodwa izalu government ayifuni ngakho konoko.
Kwenziwa kuyini?
Hayi bayakwazi ukuthi ngoba ngabe kushoneni akunaludo ngoba ungakhangela imadebelele nje region ilento yonke and bayakwazi ukuthi bona bangazimela kodwa hayi iHarare yakhona bayayakha ngani ngoba ungakhangela i-national parks igcwele emathebelelendi ama-mines asemathebelelendi amanzi asemathebelelendi. So bayakwazi yikubona ungavula umlomo kumele utshone.
Ye kodwa ke nxa sesikhangele silibona bathi ilizwe kaliqunywe phela nxa kufika khona lekhwekhwe kumbe ngaphi ngaphi ugampulwe bum kube njani bona uthini ngakho khonokho.
No, ya lokho kuyazwakala ngabe kuthiwa iZimbabwe ilizwe elibuswa isekelo sombuso ngabe kuyayenzakala kodwa umuntu wonke noma umthwakazi uyakwazi noma esitsho njalo uyakwazi ukuthi umbuso kamnankagwa ngoba saloywa ngomgabi umgabi anti sesejayele ukuthi umbuso kamgabi kanti sesithi kumbuso kamnankagwa ungakhangela labana ngamadrayiva amabili kubhasi one abatshintshanayo okwenziwa ngumgabe okwenziwa ngumnankagwa yinto one bayafanana. Umuntu osuka kumathebelelezi uyakwazi sobala ukuthi angavula umlomo okwakhe okusasa simboni kodwa into esimele siyilwise ukuthi abantu kabayekele ukuvotela izalo kokuqala kumathebelelezi region yikho ukusenda imeseji esobala ngoba silabo abantu abaloywa izalo abamele sibahlanzise kumbe sibahambise kuziyoni bake bayogabha behlanza izalo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke othi sekulobaba uGreta Sibanda ecingweni lapha sibili uGreta Sibanda ukhangela konke khonoku ezemthwakazi lento ezinjalo.
Nxa sifuna ilizwe lethu sifuna ilizwe lethu lokuthi thina siziphathe. Nxa ngikhuluma ngokuziphatha ngikhuluma ngozibuswe kanye opheleleyo hathi okuqunywa hhayi kodwa opheleleyo. Yiyo indaba esibhekane layo kakhulu ma sikhuluma ngomthwakazi. Sikhuluma ngelizwe lalikhona futhi kasifuni ukuthi liqunywe lele likhona. Sikhuluma ukuthi livuselele. Siziphathe singabi nendaba lalabana abantu abangale. Labana abangale benze okwabo lathi senze okwethu. Indaba esikhuluma ngayo kakhulu.
Kodwa nxa sikhangela phela udaba olunjalo phela nxa ukhuluma ngokuquma ilizwe kumbe into ezinjalo. Phela lapha sikhuluma nge-MPC phela kuyavuka impeki ngaza kubonakala. So kulabantu abanye abangavuma ukuthi kube njalo. Akunjalo mfowethu?
Hayi khona kunjalo sibili nxa lithole abantu abangamagovu kodwa into yakithi vela kumela livulalise nso lobunyonyo babasuku ngoba into esikhuluma ngayo yinto eyayikhona yinto kuphele ukuthi abantu bakhulumisane kuhle kungekho ukulwa. Kodwa ungeke ukurule awuthukulwa ngoba vele lasekhaya babancaka ukuthi emasimini uyakwazi wena nawe ukhulele emakhaya kuthi efusini langakini nxa kuyukuthi khona omunye selime khona sefuna ukuhlala khona ngale kungenzakala la ucimesini siyawudinga umuntu sibili ukuthi utshayise ngezulu omunye umuntu.
Yes, sesilo baba ke umsizi Bhule lapha ecinweni.
Hey, lo dabo lozima kakhulu lo Joseph.
Mm.
Yazi le ndaba ngeke ngasukuyilandela la ku Facebook.
Yeah.
Indaba yomthwakazi, bathi bafuna ukunqumilisa. Angazi ukuthi motive yabo yini or plan yabo yini, kodwa mina sibe ngibonayo ukuthi basali confusion nebafiki. Plus singathi thina silwa impi elizwe. Bona bantshontsha amanye amavoti benza into abayaziyo ukuthi ngeke iphumelele kusuka kube nzima kakhulu plus banikeza impression kwi-government le esizama ukuyakha ukuthi thina asifuni ukubambana nomanyano elizwe bengabheka labantu ababehind imthwakazi Dube angiboni kungabantu abane-background e-right.
Lapho ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni Lilo Gibbs Dube we Studio 7. Uhlelo lolu ke luphuma kukhasi lethu le VOA Ndebele. Okhankasela ukuba ngunobhala jikelele weqembu le Highlanders uSiphatho Ncube uthi ulwazi alalo kwezokuqeqetsha umdlalo wenguqu kanye lasemsebenzini wakhe wokusebenza lomphakathi kumbeka isimene esihle esokuba aphathise iqembu leBhoso ukuba liphumelele. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ngomnyaka ka-2006 Ncube uke waba lilunga lekomiti yeqembu le-Highlanders, kwathi ngomnyaka ka-2012 ube ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders elabasakhulayo, njalo uthi ulwazi aluthole ngesikhathi esebenza leqembu leBhoso ndawonye nalolu aluthole emsebenzini wakhe wokusebenza lomphakathi lumbeka esimeni esihle sokuphathisa leli qembu.
Njengomntwana okhulise i-Highlanders eBoreni, both coaching and administrative, ulwazi lwami lolu esengilutholile lesendiluthole professional emsebenzini ngilulethe luzosiza iclub ikakhulu uku-improva ama-systems abeclub azenza ukuthi iclub iphumelele iye phambili. Siyiclub endala enkulu esiyenza izinto eziningi kakhulu eziyizimanga, kodwa kuyadingeka ukuthi siti-institutionalize lezi zinto, sesibe lama-systems lama-policies atshengisayo ukuthi thina siyalapha sikuyivini esifuna ukukwenza.
Uncube ukhankasela ukuba ngunobhala jikelele weqembu le-Highlanders, njalo abanye abafuna isikhundla esifanayo ngababalisa u-Israel Moyo kanye loNkululeko Ndlovu. Uqhubekele phambili uNcube wathi yena ukholwa ukuba inyathi ibuzwa kwabaphambili, yikho kule ndingeko yokuba abadala abasebenzela iqembu kudala ababa lesandla ekuphumeleleni kwalo basondezwe eduze kudingwa imibono yabo.
Ngikhangelela ukuthi sibe le ndlela e-institutionalized, like engathi ngibe syllabus of player development eyethu eyaziwayo ukuthi nxa uzaproduce omnye uPeter Ndlovu sizakwenza njani. Sibuyele kubobhabha siyebuza ubhabha sitshele, siyebele kubolorensi basitshele, obelidapha oselizawuzodzowa, you know, konke labothani bona bana basihlale silungiseni phansi ukuthi madoda amafana bethu nxa sifuna ukuthi i-Highlanders zibe i-Highlander yakudala senze njani, what are we going to do. Sisebenza labokhoach bona ababakhona kathesi, sisebenze simodelize nokuthi kuya into zonke zi-dynamic. How can we use the old to infuse it with the future ukuthi club yethu njani iphumelele iye phambili.
Uncube uqhubekele phambili wathi yena nxa engakhethwa uzakwenza inhlelo ezokuba abalandeli beqembu le-Highlanders bezize labo bemukelekile, esebenzisa ulwazi lwakhe aluthole emsebenzini wakhe wokusebenza lo mphakathi. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu le-Highlanders uzaqhutshwa ngesonto mhlazine kunyanga kaNhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siva ke uhlelo lwethu namhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbiko owethulwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter obulegama likaNkosazana Thokozani Khuphe uphehla ingxabano kubandla le-MDCT. Abesifazana balomkabo abasebenza ewange Colliery balele emahofisini alinkampani betshengisela ngokungaphiwa iholo labomkabo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngeChris Gande ngesithi lalelani njalo uhlelo lwethu lwe Studio 7 lwendaba ngo 7 ntambama.